Atisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 26 zibandlela 2019 ngokhiphi stube. Endabeni zethu lamhlanje. Abantu abanengi bavalelisa umoyi Oliver Mtukudzi eHarare. Loba nje umnumzana Nelson Chamisa iyalelwe ukuthi angene eNational Sports Stadium. Abantu bathi kumele amasotsha lamapolisa bayekele ukutsha uZulu ukwenzela ukuthi kube lenkulumo zokuthuthukisa ilizwe leZimbabwe.
Nxa befuna ukuthi kube le-dialogue, kumele bathengisele ngezenzo ngendlela abalungisa ngayo izinto ukuthi ngabantu abafuna ukukhulumisana labantu babo kungabekhona ukwesaba nokwethuselana.
Sisebelamba okumangalisayo abantu esabelweni seMatherwell South.
Intengo yezimoto ikhwele kakhulu. Asisakwazi kathi sithini ngoba vele akusahambeki. Khonapho ukuthi uthi ukudla kwakhona uzakuthenga ngani le mali yakhona ayikho.
Lingakutwa luhlelo liphuma le ndaba lijona le ndaba labesifazana. Zonke lezi ndaba lezinye lizazizwa kulumsakazo. Abantu bathi kumele uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa akhuze ibutho lamapolisa abaqhubekela phambili bekhahlameza uZulu kulandela ukutshengisela kwabo emigoqweni bekhonona ngesimo esibi somnotho kweZimbabwe. Bathi akusoze kube lokukhulumisana kwamabandla ezombusazwe awokholo lwesiKristu uhulumende lenhlanganiso ezizimele zodwa nxa abantu belokhu betshaywa ngamasotsha lamapolisa. Sokulamaviki amabili uZulu atshengisela emgwaqweni ekhala ngokukhuphuka kwentengo yamafutha ezimota lempahla etshiyeneyo. Ibutho labulala abantu abambalwa, abanye balimala okumangalisayo, kwabotshwa njalo abedlula amakhulu angamachumi ayisithupha 600. Umfundisi Ray Motsi uthi wonke lokhu lokwenziwa libutho kunamanje akusoze kwenze kube lokukhulumisana okujulileyo phakathi kukahulumende, amabandla aphikisayo, labanye abafunakalayo kunkulumo zokwakha ilizwe leZimbabwe.
Nxa befuna ukuthi kube le-dialogue, kumele bathengisele ngezenzo ngendlela abalungisa ngayo izinto ukuthi ngabantu abafuna ukukhulumisana labantu babo kungabekhona ukwesaba nokwethuselana.
Singathi kodwa kuzaba lenkulumo lezinjani abantu belokhu betshaywa ngamapolisa langamasoja, ungathini ngakhonoko?
Yikho engikutshoyo mina khonoko ukuthi nxa kukhulunywa akukhulunywa vele abantu abanye basejele. Kumele kube labantu abazizwa bekhululekile ukuthi bangamaZimbabweni ukuthi bakhulume bekhululekile becelisile njalo.
Kodwa ubona nzane kuyayenziwa nini konke khonokho njengoba singaboni lutho okwamanje ukuthi kungenza?
Akula into eqembisayo ngoba nxa kuthiwa khona kuyakhulunyiswana kube le dialogue yena le abayishoyo, kumele kube lo driver umshayeli esimaziyo esimbonayo okhanyayo ukwenzela ukuthi khona nxa abantu belamacebo baya kuye yena lowana umuntu ukuthi silembono onje kungayenzakala yini ukuthi lawo umbono uyephakathi kwengxoxo yangukhona. Yikho ukwakadesi akukachasi dube ukuthi kuza kuya ngaphi. Sisamelela ukuthi sizwe ukuthi kulamalungiselelo bani okuthi kuphumelele.
Singathi-ke abezenkonzo-ke bangeke bakuqalisa konke lokho.
Into engiyibonayo dube esegqokeni, abenkonzo bayakwanisa kodwa kasewonke umuntu osenkonzweni oyenelisa ukwenza lokhu. Kufuna vele abantu abalama-skills angikhona nolwazi ukuthi kusetshenzwa njani, ngoba ungathi vele abantu besenkonzo asebonke vele abayenelisayo ukwenza lokhu. Kufuna abantu abale-experience angikhona lesi sindo esokuthi wonke umuntu oseZimbabwe angaya kubo ukuthi bakhulumisane bahlale phansi kukhulume.
Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Believe Gawule okudale le Central Committee
kubandla lezano PF.
Xa kusenza i-national dialogue omele esungule uhlelo lolo ngama-stakeholders, kodwa umongameli ubelebele isandla esikhulu ekutheni kuhlanganiswe la ama-stakeholders ebe nguye esibile njengoba sitsho thina hayi sikhulumisaneni, nguye omele kuqale khonoko, kodwa kuqalwa kusenziwa yoma-stakeholders, sikhangela abakhokheli bema-church, abakhokheli bezomdabu, abakhokheli bezomabandla, bezombanga, umbusazwe, bonke abantu bahlangane, bahlanganise amakhanda. Yiko kumaqala khona khonapho.
Ye, kodwa siyabona ukuthi lokhu umongameli wakhulumayo akukabi lokukhona okubambekayo okusithengisela ukuthi kuyayenzakala khonokho pho abantu bakhangele ngapha manje.
I-commission ye-reconciliation liyana imele la ibe lo msebenzi omkhulu kakhulu, yiyo emele kakhulu iqalise ukusungula uhlelo lwakhona incedisane layo umongameli. Umongameli sekhulumile, kodwa kwesinye isikhathi phela kuyakufuna ukuthi khonapha encediswe ikakhulu i-commission i-reconciliation commission liyana yiyo engathi national healing, yiyo njalo elomlando kakhulu ku-area yenaleyo ukuthi ingahlanganisa abantu, ngoba umlando ngumsebenzi wayo kakhulu khonoko ukuthi ithobe ilungisise, ikakhulu ihlanganisa bona ama-stakeholders analawa ukuthi bahlangane.
Ye, manje sibona ngazani-ke ukuqhubekela phambili kusoze kube la khonokho kuthiwa uhulumende womanyano la mabandla njenge-m d c lezano p f nxa ungakhulunyiswana kuhle.
Ngiyibona ngani kuzazalwa sibili into ephumelelayo kungakhulunyiswana, ngoba ngilalele clips, ngilalele uMalema ekhuluma esithi mina ngamkhulumisana noyithamisa, ngamtshela ngathi wena njengoba usithi wena warikhoda, hayi yeke eceleni lokho khangela abantu, isizwe siqakathekile ukwedlula yonke into.
Umnumzana Belief Gawule lilunga lebandla leZANU PF ukudale le Central Committee, sixoxe laye eseGweru eNkabazwe. Abantu abaningi bathe gwaqa namhla enkundleni ye-National Sports Stadium eHarare, lapho bavalise khona uMoyi Oliver Mtukudzi, umhlabeleli obelodumo. Umongameli webandla eliphikisayo ele-MDC uMnumzana Nelson Chamisa lo mhlabeleli olodumo uWinkie D wavalelwe phandle kwe-National Sports Stadium ngabezomvikela. U-Ezra Jesus Banda usethulela lolu daba.
Akwaziwa ukuthi kungani abebutho bevimbelela abo babili ukuthi bangangeni. Bekungasibantu bekuyibunyonyo, njalo wonke umuntu ukhulume kuhle ngumuyi uFelix Matsika, ngumngane kamuyi Oliver Mtukudzi.
Oliver ngimaze sikhula sonke, ngihlale Highfield, mina ngihlala eBhayi, ngase ngisuka ngayasebenza koBulawayo. Ngimaze engakabi ngumuntu wamakatane, kodwa uthe seqalisa ukutshaya amakatane bese ngingumuntu okoBulawayo. So ngimahlengele kakhulu njengani, ngoba angazi lizwile imbali yakho ukuthi wayengumngane omkanjani. Nabantu abantu bebemazi ekuthethi ngathi sesilobolisa abantwana besibizana ngibuye ngizolobola intowazi laye ngamtizaizokusuana yibuungane.
Uvusa Moyo obengumanjinela kumtukuzi nxa bepheka imculo e-studio.
Oliver Mtukudzi ngasebenza laye sithi isikhathi esithi, I think kuyafika maybe 18 years sisebenza sonke. Hayi, umdlalo wayengumuntu omuhle, sasingela ama-problems okubhadalana okuthini njanjani, akusebenza sasebenza kude sibili. And mina ngithatha is an honor ukuthi ngasebenza lo mdlalo.
UMnumzana Ntando Dube uthi usamanyanga ebebambisana labantu bonke.
Sizwa ubuhlungu ukulahlekelwa ngeqawe lethu. We hope there will be someone ozaba njengo-Thupho obambanisa ilizwe. Kungela ukuthi ishona iNdebele kade ebambanisa umuntu wona. But next time siyacela ukuthi ma i-national event bahlanganise ngesilungu, ngoba they were accommodating everyone in Africa. This was an international person. So siyacela next time babambanise ilizwe lonke, bahlanganise babe le translator if need be.
Unkosazana sehlapha emthombeni ungumculi laye uyakhala.
Silahlekelwe silapha sikhangelele uDr. Oliver Mtukudzi khonapha e-National Sports Stadium. Silahlekelwe kakhulu, siyakhala sonke thina ama-artist. Besithi sicela ukuthi uNkulunkulu ahambe laye kuhle lapha yakhona, lathi sihambe kuhle njengobana ade kwenza imisebenzi yakhe yonke yenza lathi silandele yona imisebenzi yakhe yonke ade yenza kumusic industry ebengala ndaba lomuntu ebethanda wonke umuntu ebethanda wonke ama-artist sonke lathi kumele silandele yona le imisebenzi yakhe yade yenza.
USean Gwenje ube ngumlandeli omkhulu kaMtukudzi.
Ngizobuhlungu kakhulu ngokufa kwaka Oliver Samanyanga Mtukudzi. So painful. He was our legend. And we will miss him forever. Yeah, we always see him at Pagari Pai. A Chiango Mazake, Pagari Pai, Ngale no Tony. And sometimes they are rare. Simulanjena.
Umthokozi ubuphengo lesithathu oludluleyo njalo uhulumende wamenza iqhawe lelizwe isidumbu sakhe sisuswe eNational Sports Stadium sasiwa e-1 Commando Barracks eHarare lapho esithole khona ihelicopter yamasosha sisiwa emzini wakhe eMadziba eBindura lapho azanqotshwa khona kusasa emini. Ngimele Studio 7 ngiseHarare igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.
Lamlela ntwandwe
lamlela
ntwandwe
lamlela
mshweshwe
lamlela nampaba kuvembula
lamlela ntwandwe
lamlela
ntwandwe
lamlela
mshweshwe
lamlela.
Abantu abahlala esabelweni seMatabeleland South sebebhekane nendlala kulandela ukuqonga kwentengo yamafutha ezimota osokudale ukukhuphuka kwentengo yempahla ezitolo. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umango eselala eziko emzini eminingi ngoba izakhamizi zingelayo imali yokuthenga impahla ezitolo ebalisa impuphu. Izakhamizi zikhala ezimathonsi ngokuqonga kwentengo yempahla ezitolo. Zethu uhulumende kumele angenele ukuze ziphile. Okungani kuhle kwezulu lakho sekulethe ubunzima kuzakhamizi kanye lezifuyo ngoba sekusobala ukuthi umnaka lo ngowendlala. Unkosikazi Sibone Okuhle Dube owesitezi phansi kwenduna uMathema uthi bathwele amagabha avuzayo. Ukhala njalo ngenhlanyelo ayiphiwe nguhulumende.
Inhlanyelo bakithi esayiphiwa nguhulumende ayimili, sesikhangelele ukuthi indlala. Inhlanyelo yakhona yabona yayiyinhlanyelo endala. Thina lapha sithwele nzima, izinto zikhwelile, abantwana besikolo abafundi, asenelisi ukuthenga amabhuku, asenelisi ukwenza lutho. Sesikhangelele nje ukuzifela. Alubana uhulumende uthatha amanyathelo ngathi ananzelele ukuthi singabantu, ananzelele ilungelo lomuntu ukuthi ulelungelo lokuthi adle aphile.
Esinye isakhamuzi esitezi unkosikazi Thandiwe Sibanda uthi isimo sendlala lesi sesisibi kakhulu njalo abantwana abafundayo balakho ukutshiya isikolo nxa uhulumente engathathanga amanyathelo.
Intengo yezimoto ikhwele kakhulu, asisakwazi kathi sithini ngoba vele akusahambeki. Khonapho ukuthi uthi ukudla kwakhona uza kuthenga ngani, le mali yakhona ayikho. Lapho sekudula lokhana ukuthi akusathengeki. Nxa i-50 kg yempuphu mnani labantwana abangu-10 iyi-$50 ngiyidla kangaki? Abantwana kuhlala phansi ngoba bayabulala liphangwe esikolo sakuwa.
Uhulumende kubikwa segqume njalo inani labantu abaphiwa umumbu osekulethe ubunzima obuphindwe kabili kuzakhamizi zemaphandleni. Umnumzana Gabriel Moyo oemawani uthi impilo emaphandleni sinzima kakhulu.
Abarhola umumbu baqunywa, bequnywa kunjalo abayibalamba. Uhulumende uthi yena akasela mali, uyena akasela mali yokuthi khona ingabe sakwanisa abantu bonke labo. Simo idlala ikhona kakhulu, lezulu kalini konke, hhayi idlala ikhona. Abantu bayalamba mani, abantu bayakhala konke okungabe kuyayenzakala lapha. Akula nto enhle right. Asikwazi abantu bayangena ngaphi nxa sebequnywa emunjini bengasazi ukuthi khona kuyahamba kuthini kumbe bazaphila njani labo bantu.
Umnotho wakuleli uqhubekela phambili ubhidlika loba nje uhulumende sithi kuzalunga. Umnumzana Austin Vodloza Sibanda wethesa ibandla leZANU-PF umlando wokubhidliza umnotho welizwe.
IMashonaland ekade iyilendi yokulima umumbu esumele siwudlela izwe lonke angithi. IMashonaland indawo yokufuya inkomo sidla inyama ingapheli. Labona ibhiki seWestinhliseyweni lapho kade kuthwakwa khona inyama emagabheni kwavalwa konke lokhu kwenziwe izandla. Asibe nabakhokheli abaqondile, hhayi ababusa abantu. Umuntu kabuswa uyakhokhelwa.
Kusenjalo abasolwa ababili abetheswa umlando kubangela umonakalo ngesikhathi kulokutshengisela elizweni kuvike edluleyo basozohlala entolongweni okwesikhathana. Ukuthweniswa kwecala likankanyiso Ncube obekumele uqale izolo sekuzaqala ngolwesibili ngoba umantu omthonisayo ubengekho. Uncube wetheswa umlando kulumathisa amathaya emota ngomlilo evala umgwaqo phambi kwesikolo seSenondo Primary. Omunye njalo ukukhana kwenkosi Mkandla yena oyetheswa umlando kubhidliza amafasteli lebhakane emahofisini ebandla lezanu PF edolobheni leGwanda uthonisiwe izolo njalo umantshi uNomagugu Sfanda uthe aphenduka emthethwandaba mhlazi nhlanu kuhlolanja lapho ayezethula khona isinqumo sakhe. Bobabili bamelwe ligqwetha umnumzana Mehluli Dube owezimbabwe Lawyers for Human Rights. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngi-Albert Ncube.
Le yiStudio 7 esizosiphuma ngapha eWashington DC. Singangeni kuhlandla elilandelayo, wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uhulumende wakwele Melika usevule inhlangothi ebesezilenyanga lamalanga ambalwa zivaliwe. Umongameli Donald Trump esithi ufuna idale leCongress limnike imali yokwakha umduli emngceleni wakwele Melika leMexico lapho athi kungena khona abantu abaningi bokuza kungekho emthethweni. Uhulumende lo uvulwe owamaviki amathathu. UTrump uthi uzavala njalo inhlangothi zikahulumende nxa enganikwanga imali yokwakha umduli edlula amabhiliyoni amahlanu amadola, $5.6 billion. Sokuyisikhathi sohlelo liphuma le ndaba lishona le ndaba silo Chris Gande.
Lingali tshona njani zulukandaba? Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Lamhlanje sixoxa lesikhulumi senhlanganiso yabaphila ngokuthengisa icansi e-Sexual Rights Center, umnumzana Mojalifa Mogwele. Umogwele uthi abesifazane abanengi abathengisa ucansi badlwenguliwe ngamasotsha ngemva kokuthengisela okwenzakale ngeviki edluleyo. Okwakuqala mnumzana, ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga msakazi. Ngiyabonga msakazi. Njengoba usithi ukuthi ukubothwa lokutshaywa kwabantu eqinisweni kuyayenza ukuthi laba abaphila ngokuthengisa umzimba, especially laba abaphila bethengisa besemgwaqweni, baphume kubhizimusi ngoba kuzamele bangabi khona emgwaqweni ngaleso sikhathi bona kumele badinge imali. Kuke kwabonakala ukuthi amabutho abekhupha abantu ezitaladeni njalo emadolobheni phakathi ebatshethi bahambe ezindlini, especially nxa ilanga selitshona. So uthi ukuthi laba kade besebenzela emgwaqweni labo besiba affected. Kodwa eqinisweni engingakutho kubalaleli bakho ukuthi kuke kwaba sibili labaningi omama abathengisa umzimba abafikile enhlanganisweni yethu bezomangala ukuthi badlwenguliwe kumbe babanjwe ngodlakela ngabebutho, balala labo bengavumelananga, bebathola besemgwaqweni bethengisa umzimba.
Baningi okunganani abayehlelwe ludubo lo?
Sikhuluma nje namuhla msakazi, ngike ngahlangana labaliqhuku abangafika isithupha abakade belamanxeba okutshaywa, bekhanya sibili imvivinya le lapho abavuvuke khona, bebika lokuthi sebetshayiwe benjalo, basuke babanjwa ngodlakela kwayiwa ecansini bengavumelananga labebutho laba abayisithupha lamhla bafikile ukuze bazobeka amacala wona lawo kunhlanganiso yethu.
Manje bedlengulwa kunjalo bekusetshenziswa na amakondom?
Usizi ilo na lolo kuchige abebuto lava kate beshomile bekoge leze mbato zomsevenzi badwe ngulo mama bazisebenzela la bechengisa ukansi venga sevenzi sanga amakondom ukuthi bazivikele bona njalo bazivikele la labo mama emkhuhlane etholakala ethelelwana ngozucansi.
Manje njengenhlanganiso lizathatha nyathelo bani?
Okokuqala ukuthi sikhulume sibili kuzwakala ukuthi senzwe esinjalo kasivunyelwa njalo kasila ndawo elizweni lakithi njalo ngalezi insuku esesiphila kuzo. Akula muntu okumele ayenze konoko komunye umuntu. Okwesibili sithe khona sisazisa ukuthi umphakathi abekwazi. Ngakho sivizile lentatheli izindaba ezikhona apha koBulawayo. Bazozikhulumela labo mama laba bazizwele emlonyeni yabo befakaza ukuthi baphathwe njani njalo uhambe njani kwenzela ukuthi kungabi indaba nje ekhulunywa yithi thina abemahofisini ilanti bazikhulumele bazitshelelele umsakazi. Sifisa ukuthi laba amaphephandaba labo emsakazi bayithathe indaba le bayisasaze ukuze abantu babekwazi ukuthi ibutho lakithi kalisebenzi nje kuphela ukuvukela ilizwe kodwa lulokuona lakho elikwenzayo emphakathini. Okwesithathu esikwenzileyo ukuzama ukuphathisa omama laba abalimele labadlengi weyo ukuthi sibasize bagijime bayayithola bayihlolwa kwezempilakahle ukuthi akula mkhuhlane ngayo beyitholile njalo lalaba abalimele bathola ukwelatshwa. Okwesithathu okugcina sisakhuluma labameli bethu owathiwa ngesithiwa ngama-lawyers ukuthi yiphi indlela iliphi elinye inyathelo esingalithatha phambili ukuze wonke umuntu athole ukusuthiseka ngendaba yonazo.
Manje inani labo singabali bona labo abayisithupha bakhona yini abanye eselibazwile abayehlelwe yisehlakalo esifanayo?
Ilizwe lonke jikelele baningi sesike sabona abanye besakaza bephuma la kuhlelo ezijiyeniwe bekhuluma belandisa ukuthi bazwe into efanayo. Ngakho kuyabonakala ukuthi kakwenzakalanga koBulawayo kuphela kodwa sesike sababona abanye bekhuluma ukuthi eHarare kwenzakele la kubo kutshengisa ukuthi njengoba ibutho beliphumile lisabaleli bebevele bekhona amasho ngandle bephakathi kwebutho kade besenza khonoku.
Hayi kuyezwakala ungavalelisa abalaleli.
Ngiyabonga futhi ukuthi usinike ithuba njalo ngiyabonga lokuthi abalaleli bakho bakhona balalela lo msakazi wakho.
Loke ngumnumzana Mojalifa Mugwele isikhulumeli senhlanganiso yabaphila ngokuthengisa icansi e-Sexual Rights Center. Ebe sikhuluma laye kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande lilayo.
Siyabonga kakhulu ke Chris Gande omanje usithandekile Mhlanga usethulela ezabesifazana.
Yalamukela kweziphathelane labesifazana lelami osithandekile Mhlanga. Lamhla sixoxa lo nkosazana Magodo Ngamahlangu isiphatha amandla sehlanganiso ye-Women of Zimbabwe Arise elwela amalungelo abesifazana. Sicubungula ingxabangxoza eselizweni.
Amakhakhe engena wona atholakala amakhakha lawa ekuhamba lamaphonsa kathi sasengenela abantu ezindlini. Ayachaya abantu abatshela ukuthi khona ipolisa kalichaywa akuluthe emabhroza lanxa usendlini. Lokho besingakukhangelanga ukuthi kwenzakale ngoba nxa amapholisa engena ezindlini zichaya abantu kodwa kaphakubotshwe abantu aba-over 500 okuthiwayo babaluthayo. Kho laba abasezindlini sesizuza ukuthi baselane yikho kusibuhlungu kakhulu sekubona sesabantu abaqotshiwe ukuthi amapholisa ayekele abantu ukuthi badilize esitolo baluthe esitolo abesesiyangenela abachaya wonke abantu mahlayana.
Libe lomhlangano njengenhlanganiso ezizimele as a collective khona ngapho koBulawayo.
Okubumqoka kakhulu isidingo sikhuluma ngokuthi siyakhathazeka kakhulu ngodlakela la ngokwephulwa kwamalungelo oluntu lokwehluleka kwamapholisa lamasosha ukuthi alondoloze impilo zabantu nempahla zabantu njengoba kulotshwe i-constitution. Sesikhuluma ngakho kakhulu. Izehlakalo esizinanzelela kakhulu eziqondane lawo mama ukuthi omama kathesi babasezindlini ngelanga kuvala imigwaqo phela ama-takers zabalisa amalokishi kakhulukazi aphatheka ngoba kwabuhlungu kabi ayeminyela ayemabuthweni layemagwegwe lapho owawuthela lamakhandi endlentumbane owawuthelwa khona ama-takers engena ezindlini engena ezindlini amatheka lawo sanazo lithemagwegwe le part of iphele yandaba bawungela amanzi lawo abantu ezindlini. So itheka singena nje endlini umumama awulamanzi ugesa ngani umntwana abantwana abaningi ba-affectiwe labazali nabantu abaningi babulawa izifuba kathesi because akunanzelelayo. Lokuthi khona kathi amapholisa amasotha ehamba ekhabe namapholisa kade bekhabe izivalo bengena betshaya abantu omama yibo abahlukulekezayo kakhulu ngoba-ke babukela abantu abo betshaywa omama kwezindaba batshaywanga kodwa obaba 14 years abesilisa 14 years kusiya ku 6 years babakhitshwa phandle balase phansi bathaye ngoba umntwana akho uluthile ngoba kaluthanga uyathaya kuphela.
Ithe njengenhlanganiso esizimeleyo isehlakalo lesi sikhumbuza abantu eseGugurawund kodwa besixoxa lezinye ingcwethi ezicubungule zombusazwe ezifana lomnumzana George Mkhwananzi besithi hayi lokhu kukhupha isisindo seGugurawund ngoba kukho kungafika lapha.
Umkhwananzi ngakutsho lokhu ngoba ulapho akhona kodwa mina personal ngoku-experiencea kwami silapha sengikhuluma ngento engiyibonile isenzakala ngisemagwegwe ngaphinde ngayibonakala ngahamba ngaxoxisana lalabo abanjani abathayiweyo and leGugurawund ngiyibonile mina ngiyizwa ngonekabantu so ngithi ngikho khona lokho sile okwenzakalayo umehluko nje ukuthi kathesi awukagondolezela kwangikhethiwe e-ofisa le evale yonke into njana kula mntu osehambise ebhalakhe kodwa ngathi abantu bathayiwe ezindlini ngikhuluma namhlanje besilo mntwana umfana nje ole 15 years umfana lo uziphilisa ngokuthi yena uyahlabela usecembini lokuhlabela uthayo umlomo ngebhathanisi kwakeka so nxa umkhwananzi sithawuhambelani lesihluku seGugurawund angiisisisi sinike isthursday lange-friday sahamba sibhakathela izindawo zakhoxisana labantu and then labo unabazali khonapho njengogogo lo ade ngikhuluma ngayo ukuthi wena wabona abazukulu bakhe bethaywa wazibonela ngowakhe yena ukuthi wena abantwana isihluku lesi wathi ngizengakhumbula ngesikhathi seGugurawund kodwa ungananzelela asizange sithi khona kunjengeGugurawund sithe kwendlulwa yiGugurawund kuzehlakalo zezimbabwe sokukhathala imisibendeni fonsay only surpassed by iGugurawund so asikuthi sithe sokuyiGugurawund ngoba hayiGugurawund yakwazi ayenzakalanjani izindlelakalo zakhona ziyahambekayo.
Ugogo lwana ubefanisela ukuthi abesithini amasosha ukuthi abekhuluma ngesishona like lezwa ukuthi ulimi lapha lungabe lalo lungena ukuthi abantu bahlukuluzwa ngolimi abangalwaziyo.
Nasibili ngoba ungakhangela ukuthi obulawayo sokulokuhlangana kwakwemhlobo abanye abavele bekhuluma isitshona belesizisa kancane isitshona belesi isitshona sangikhona sidip sasizwakali asisolisana abasidayileyo abadala umhlisiwa isitshona sibona kasizwakali ngendlela eyiso edikalithi fast asizwakali ngendlela eyiso so asikhuluma ngakuthi and kunzima ukuthi lalo isiso uphendule khona lapho ngesitshona sandelesi khulunywa ngesitshona kakhulukazi and isitshona sangikhona siyo i-common shona lana esidala umuntu lapho ababulawayo ngoba abanyakhethungane banika abanye besiziyini bekukhuluma ngabazaziesikhonene.
Leyo bekuyingxoxolo nkosazana Magodonga Mahlango, isiphathamandla senhlanganiso ye-Women of Zimbabwe Alliance. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo, sizwe ukuthi siliphathelene okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC.
Siyabonga kakhulu-ke Sithandekile Mhlanga, ungadinelwa kusasa.
Kwanenze kumutawela niwe siyana naye usalela usukhona songtshela lento ngtshela yona angibuzwa futhi angibuzwa futhi siyana naye usalela usukhona songtshela lento ngtshela yona angibuzwa futhi angibuzwa futhi siyana naye
uthi imina
Mtukutsi lo chabalala rhythm sitilala ngutula Oliver Mtukutsi. sisikhangele ngamafutshane ke indaba ezikhokela lamhlanje. Abantu abaningi bavelelisa umoyi u-Oliver Mtukudzi eHarare. Sebelamba kakhulu ke abantu esabelweni sematoleni sabo. Siqhuba lapha ke uhlelo lwethu lamhlanje oluvalelisayo ngu-Kips Dube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.